Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icala lelunga lebandla lezanu PF elabotshelwa ukuloba kunkundla zama WhatsApp awebandla lezanu PF lisithi umnanga kwakhe nelise ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa emthethwandaba ophakemeyo umanji weHarare izolo.
Ukuthethisa umnanga kwakho ngokukhuluma kubi ngomnanga kwakho angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba a constitution isiselo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando.
Umlingisi owazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa amakhorokhoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle.
Imumethe indaba yokudinga ubuhle lobumnandi phakathi kwempilo noma izinto zingelula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Manje ebindura izolo wale ukuvumela ilunga lezanu PF eletheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lidlulisele udaba lolu phambili luyethethwa yiConstitutional Court. Umsolwa umnumzana Goodman Musariri ubotshwe nyakenye kuthiwa uthuke uMnangagwa ngemva kokuthumela umbiko kuma WhatsApp group ezanu PF esithi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga kumele athathe intambo zombuso ngoba yena uMnangagwa engenelisi ukubusa. UMasariri omelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ubefuna udaba lwakhe luyethethwa yiConstitutional Court ngoba esithi imithetho esetshenziswa ukubopha abantu abetheswa icala lokuthuka umongameli welizwe ayikho emthethweni. Umthethwandaba kamanje uzaqhubeka uthetha lolu daba mhlazi ku 14 ngenyanga ezayo. Kulo manje weBeitbridge olahle icala elifanayo ebelisetheswa abasolwa ababili kunsukwana isanda kwedlula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukuthethisa umnangagwa ngokukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba a constitution isiselo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando. Into esembi ukuthi imithetho eminingi ayikafakwa, kumbe ngathi isiselo sombuso silaso asika nanzi imithetho ethile emitsha okumele ukuthi ngayisikhona ukuthi lale emdala somuntu ngathi susiwe ayikasuzwa. Kodwa ke angikholwa ke mina ukuthi uMantshi ungokwala ukuthi licala likhangile constitutional court usho ukuthi lundoda ulecala, kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane engelacala ngoba leli licala elingekho emthethweni emitsha. Sizathemba ukuthi uMantshi uzalibamba kuhle icala ngoba khathika kwabe lesidinyeko sokuthi liye enkantolo engaphezulu. Kodwa ke njengoba sikwazi ukuthi lapha kukokhanda lemtshelo wakhe, kusangenzakala ukuthi lo muntu agwetshwe ngoba sisazi ukuthi kwesinye isikhathi phela inkantolo ziyasetshenziswa ukuba izinduku zikahulumende ukutshaya lokuchobodisa abantu abazondwa kumbe abakhanya behlukuluza uhulumende kaMnangagwa.
Sike saxoxa ngomantshi weBait Bridge olahle icala ebelisetheswa abasolwa ababili elokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Ilolu udaba singabona yini umthethwandaba uluphatha mhlawumbe ngaleyo ndlela kumbe singabona umsolwa efunyanwa elecala?
Okumele sikunanzelele ukuthi njengoba singani siyasondela kukhetho luka 2023 kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane lecala ukwenzela ukuthi abe ngumzekeliso kusetshenziswe yena ukwethusela bonke abantu abangaba lesifiso lomnakano lomcabango kanye lokufuna ukukhuluma kube ngomnangako. Kodwa khona vele emthethweni akulacala elinjalo, lapho siyaba sesiphonga ukwenzela nje ngoba sikwazi ukuthi khona uhulumende vele usebenza umthetho ukuhlukuluza abantu kulokuthi awusebenzi yokuvikela abantu. Kusangenzakala lundoda afunyano elecala, kusangenzakala sibili, kodwa hayi ngithemba amagqwetha amela abamalungelo luntu azasondela amsize amxhasa amphathise ukuze aphumelaye engalacala.
Okwenzakalayo konke lokhu ukubotshwa kwabantu ngalindlela singathi kuvezani ngombuso kaMnangagwa?
Uyabona nxa umuntu ekwazi ukuthi ubusa abantu abangamthandiyo futhi abangamfuniyo, phezu kwalokho ekwazi ukuthi kababusi kuhle kabaphathanga kuhle abantu ababusayo, uwenza njengalokho esikubona elizweni ukuthi uyazama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bangakhululeki, abantu bangakhulumi, uyavimba amalungelo abantu kukho konke abakwenzayo. Kuyatshengisela sibili ukuthi umbuso kaMnangagwa ngowenkani, ngobudlawu abembamba ngamandla, ngumbuso ukuthi khona nxa singakhipha ukubamba abantu buthapha lokho akwenzayo ngesebenza kumbe umthetho kumbe amapolisa kumbe amasosha, hayi into entengantengayo engelasisekelo. Yikho nje sibona besebenzisa amandla ekhothi namandla amasosha namandla amapolisa ukuthi umbuso lo ukhanya ngani uqinile, kodwa hayi kakusela lutho, hayi intuthu yesithwala nje kayiphandle.
Umnumzana Mthulisi Hanana ucubungula izombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZanu PF ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kolunye njalo udaba olufanayo, abasekeli bebandla leMDC Alliance abayisithupha abakutshwe ngempela sonto emzini weEpworth eduze leHarare ngemva kokuthuka amapholisa besithi bayizinja zikaMnangagwa baze bakhululwa esitokisini izolo. Abayisithupha laba babikwa bathuka ipholisa elabopha omunye wabo ogogekileyo bamhudula, yikho okwaphoselwana la mazwi. Baphiwe ithuba lokuhlawula imali engamadola ezinkulungwane ezinhlanu $5,000 ngamunye. Wazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa Amakhorokhoza uBernard Bhekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle. Sixoxe loNdlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, ngiyabonga kanti yebo kuliqiniso ukuthi kulo gwalo esengilulobile ende lolu gwalo lona isihloko salo sithi ngesilungu shit consciousness. Ma ungabe ukhangela ngesindebele engisikhulumayo kithi ungakufananisa lokuthi caga lesindebele sithwa sona zithathwa ziluma ngezinye indlela. Lele libala iphrase yesilungu le at shit consciousness ikhuluma yena leyo nkulumo oyimometha yena leyo nkulumo yokuthi zithathwa ziluma. So umethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula, ngingathi yikho okuphakathi kwalolu gwalo ngamafitshane, ukuthapha ubuhle phakathi kobubi ngendlela esithapha ngakhona inyosi, ngendlela esithatha ubulongwe benkomo ekhaya obunukayo sibusebenzise ukusinda phansi, sibuthise bunuke budake inyosi bese sithapha inyosi
ngenxa ukuthi sisebenzise ubulunga bonobiyana so ngikhuluma ngale yonkulumo yokuthi lapho sisehlangana nobubi asidane kale kodwa sithatha lelo thuba ukuthi silisebenze bonobo bubi sibuthene bube into enhle njengoba ungakukhumbula kudala mabe sikhula ekhaya uthi ungalunywa yenkume babeyichisa bayiyose base bethatha umlotha wayona lona bawenza uli into kade kumele ukuthi kuzise ubuhlungu iqinisi ukudla kwakho
kahle kahle kuyini okwenza ukuthi ulobe lolugwalo
lolugwalo ngilulobe ngenxa yalokho esengidlane nakho empilweni njengomuntu kweyami ilaye sukela ngizalwe ekhaya etholotho emambanjeni line izinto zinzima kunemikhuhlane kunempunza inkomo zisifa kwesinye isikhathi futhi zelwe ngikhule ngesikhathi sempi kulwela ilizwe abadala sometimes bekhinjwa sibabhekile bengabantu abadala umangale ungumntwana ukuthi kathi izinto zabanzima kangaka kuthene ungene egangeni ulunywe izingolonyovu ulunywe izinyosi sometimes uphosa ulunywe la inyoka mpela abanye bezibaluma inyoka bafe uhlatshwe ngamevenyaweni lapha uyebangulwe ebusuku kube nzima yonke lento ibizo lezo nyosi ibiyo leyo shini engene phakathi wayo mase ngibheka esengikhangela manje sengithi ngiyakhangelisisa ngibona ukuthi how into lezi noma bezinzima kanye bezingalandanga ukuzwa kakhulukazi bezilande khona ukuzosiqinisa zilande khona ukuzosifundisa ukukhalipha nokuhlakanipha ngikhumbule futhi ukuthi temasikhula sihlala ngaphansi kwezihlahla sibumba umdaka kubunje inkomo kube nzima sidlale futhi singabantwana kungabikhona ozositshela ukuthi wena uzodlala ngubaba besizicabangela wonke lo amadlwana wonke lawo so bekuyindawo nje ebifundisa ukuthi uhlakaniphe kodwa mawuyikhangelisisa indawo enzima indawo egcwele inyosi mangikubeka ngesaga indawo egcwele leyo nto engiyibiza ngithi ngesilungu so ngilibhalele libhuku ukukhankasa ukuthi sitshintshe kubhekeni ububi njengobubi kodwa sibubheke njengomkuba into elethu uphila ezihlahleni into elethu uphila engadini
manje ugwalo lwakho lolu luzathengiswa njani njalo ngapi ukuze abantu ikakhulu abalaleli babekwazi ukuthi ngxabelufuna lolu gwalo bayengathi
so lolu gwalo luqala nje ngale yena le viki esingene kuyo mhlaka 27 November kulilanga lami lokuzalwa yilo futhi ilanga lokuzalwa kwalolu gwalo so luyabe luthengiswa khona mhlaka 27 njoba nje kuloba nje sisalivela abantu sebeqala ukulithenga namanje but i-official launch yenzakala mhlaka 27 okwamanje sithengisa face to face abantu bayenza ama orders sibanikeza lelo bhuku face to face ukhona futhi ngikhuluma nje namhlanje ngithola i-order evele New Zealand so siya e-Korea le copy yakhe ngiyibulonge okhashana ukhokha imali phezwa kwale khokhwa la eSouth Africa ukwenzela ukuthi sikhone ukuthi sinikeze i-Korea company ihambe yamnikeza ibhula the plan starting from next week sala i-process yokulifaka ku-Amazon ngoba abantu abaphakathi phandle kwe-Africa nabanye abaphandle kwe-South Africa lapho esikhona sebetshengise kakhulu ukuthanda indaba yakhona njalo futhi ngiyabe ngiku-Twitter space eyabe ihostwa ngubusi no-Tom nomzala Tom eyabe ikhuluma monga le ngiyabonga kakhulu and yona indaba yakhona ngixoxa kamnandi nje ngelizwi lokungumfana okuncane okukhulele ekhaya uzakuthula ukuthi yehlukaniso yabami ngokungumfana okuncane okukhulele ekhaya kuyixoxa le ndaba mpela nje kuyimi lokho okungumfana angibona kuxoxa izinto kwakuzibona ezazihlekisa kubukela amadonki egijimisana ekhaya kubukela izinja nazo zigijimisana kumangala ukuthi kanti why izinto zini bese ukuthi phambilini i-story sakhona in terms of i-style uthola ukuthi mina esengikhulile yime ngithatha over from umfana lowo obexoxa i-story sakhe engumntwana sokusiba nelizwi lo ilizwi selisiba ngolo muntu omkhulu eselibheka izinto njengomuntu omdala manje seliqalisa ukuyi-interpret ukuthi lokhu kwakunje kwenza so
lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu umlobi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseSouth Africa Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Lele parlamende lele bilitane libiwa lihlaziye udaba lweZimbabwe lapho ukukhulunywe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa waqamba amanga ukuthi wahlangana lenhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson. Leli dale liphinde lagcizelela ukuthi uhulumende weleBhilitane kasoze ayekethise izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF nxa uhulumende weZimbabwe engaguqulanga izenzo zakhe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC soluqeqetshe lwaqeda indlela zokuqhuba ukhetho ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Linjani lonke balaleli labasakazi, bakithi asibonge nini ukuthi inkosi asigcinile siyaphila. Ake ngiqondise lapha bakithi, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingezomunye wabembone ekhulumile, amsongani ngiyachallenjana leyo anichallenji. Ngicela ukuthi ngibeke kanje, ngizwe omunye umlaleli esithi yena izaphu sizaphambanisa iMRP yayingaphi iminyaka yonke le, kasixoleni khonapho sikuzwiseni kuhle. Emalangeni adluleyo ngike ngathola omunye umbiko kodwa sithi ubaba wethu uMoyo umqondisi yena uthi kasoze akhonteste kupresidential. So ngaye ngasoze akhonteste kupresidential asinyanzeli ukuthi amandla kawakho phezulu ngale. Yikho ubona sithi thina ke okamqabuko usibangilizwe yena njwane evumile ukuthi uyakhonteste. Ngibuyelela izwini lakhe elihlothe yena abahlangane la bantu bekhulumisane ukwenzela ukuthi abe-MRP abaye befuna ukuvotela president bangene kuzapho bese bebuyela ke ngezinye iziphundla khundla lezi zango council, mayor, MP. Kodwa ke ngapha ku president beye kuzapho senzele nje uloba sidliwe sizuze lathi kumelwa ngale eParliament.
Ku studio 7 ngawe ninjani lonke lapho balandeli labalaleli alivule phela uyithama video la ake sizosizwe bekhuluma ake lalele lapho ukuthi uthakazi MDC kaChamisa akubanjwane man kuqale kusetshenzwe ndawonye ukuthi sokuqale kukhutshwe izano lesi sihlupha le. Hayi manje sihlala amagangeni la, into zethu azihambi, omama bahlupheke emakhaya le. So hayi badala, celani siyakucela sikumthwakazi. Hayi khona umuntu evuke engutsheni ethi nasemfome yami iphathi siyimthwakazi. Hawu bantu, la bantu sebethi beyilandile kwele labantu sokulandelwana vele sokubi vele ngenxa yokuthi uthasikhethe kuNdebele. Akulandebela kula shona, sibamba nenini senze ukuthi kwenzeke into e-1 kuphela. After that sikhona siyabona umthwakazi uChamisa lo sesibona ukwenzakalayo. Uyabona, so siyakhwela lathi sizivulela amathethi layo kekhulumi lapho.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke, ngingajabulakazi kakhulukazi ma kungafika isikhathi umeseji wami lowubani kulodaba oluyolingihlukumezileyo. Manje ngisizwa khuluma ukuthi kuthiwa kulabantu abananzelela ukuthi ngaphansi komhlaba kule chebetheke so bagebha begubha ngaphansi, imizi yabantu igcinibilike, le ndawo iyagugudeka ngenxa yomhlaba. Njalo ngizwe kuthiwa abantu baleso sigaba kabakwanisa ukukhuluma, uma bethu bayakhuluma bayesaba ukuthi bazahluka. Waye abantu baleso sigaba bengaphakami bekhulume bebephakame betshengisele ngoba into eyenziwa siyinto enhle. Yebo kungabe isimo somnotho sihluphe, isimo sokuphila singabe sihluphe elizweni, but ukuthi kugejwe ngaphansi kulinyazwe umhlabathi ugugudeke ngokuthi umuntu ebethi isimo somnotho siyahlukumeza, uwe wona umuzi omunye umuntu ngenxa ukuthi isimo somuntu siyahlukumeza. Udabula ngikhona lukho right, ukhombisa impilo zabantu ziyasezibe engozini ngodaba lolo. Abantu baleso sigaba abaphakami betshela ihulumende ukuthi no, into eyenzakala lapha ayikho right, amaphoyisa la ephakamisa inyawo ukuze udabula olulungisi. Olwesibili lulapha, umbuzo wami ungukuthi ma kungukuthi amathibeleni umthwakazi Ilizwe ngelethu umhlaba wethu kuyalani pho ukuthi umhlaba wakithi esuphile lathi sibe ngabakhululekileyo endaweni yakithi sizaphiwa nini wakithi ngiyabonga
livuka njani balaleli be Studio 7 livusa ngihlanhla mahlangu osebutswana e Francis Town ibingelela umama emalungu elupane semphulu ngithi mama uvuka njani ngibingelele unkomo RJ owayesebenza esibhedlela esemphulu ngithi uvuka njani mdala ngibingelele umakhelwana wami sathulani undivula ngithi uvuka njani sathulani ngomalumami uphulu ngwenya wenyanga ngithi ndivuka njani lapho ujabulani ngwenya layo engangithiye umza wami ngithi uvuka njani ngithi linjani izulu ngapho thina ngapha e-Francis Town hayi liyana liyana silina kuhle lina kakhulu futhi ngapho-ke seliqale silikulima yini bantu bemalunku ngithi ngiyabonga imunhlanhla mahlangu wakomachivovo koncube khonaphana ngithi lisale ngokuthula
singelele kwi-Studio 7 igama lami ngubheke lapha komadaba endaweni yasetholotshosi lohlupho nje olukhona olwesikolo leklinikhi endaweni yakithi kathesi izulu seliyanetha siyathwala nzima kule ndawo nje namanzi ukuthini umuntu ogulayo ngeke kwanise ukuchapha phetheya ngale umfula yabunamanzi endaweni yasentoli lapho esiyakhona iklinikhi enye futhi umfula ma ugcwele sesisitakile abantwana besikolo bafunda ephakama komanguba kule nkalakatha ehlathelinye lesabekayo nomango wakhona awufanelanga abantwana abangamantombazane njengalokhu nje ma ngikhangela kathesi abantwana abafunda le ngaba amantombazane bahamba ehlathini akukho umuntu obaqhubayo okungangokuthi kungezwakala izinto ezithiyeneyo nomfula la usulamanzi nje ma sebebhala imihloliso kathesi kungenzeka vele bephumele ezero ngoba umfula ma usugcwele awuchapheki abanye babe bephambili ngezifundo ngapha endaweni okuthiwa kusemathula kokhwali kukude lapho okungangokuthi sibili ma ngabe kuthiwa uyagada imoto usiyakhona ungabhadala maybe 20 rand okuya khona ngoba umango wakhona mkhulu bengifisa nje ukuthi abantu bakithi ngabe ndawonye ngomqondo noma singayakha iclinic kumbe sakheni isecondary sihlanganise umqondo sakheni noma ama-cottage amabili sakhe namaklasi amabili okwenzela ukuthi uhlupho lolu esibhekane labo mhlawumbe igovernment la ingathathela phezulu hhayi sithwele nzima bakithi endaweni size sifisele ukuthi unkulunkulu ngabe uyasizwela kodwa kokungasenani-ke unkulunkulu sifise ukubana esihlanganise umqondo bengifisa ukubana i-odio yami ingafundwa lapha ku-Studio 7 inkosi lenzele kuhle balaleli labasakazi abasakaza iindaba ezimnandi inkosi gama lami u-BK Moore sa-osha
salibonani salibonani ku-Studio 7 linjani lonke bantu bezimbabwe okhulumayo ngu-Isaac Ndebele ebulilima endaweni yase-Plumtree mina ngicala ukudlulisa lo mlayezo wakhe kufuna ukuthi lo mlayezo uhambe lo mbuzo uhambe uzoyofika kwumqondisi ukuthi njengoba umqondisi ethi iZimbabwe ufuna ukuthi iqunye ufuna ukuthi iZimbabwe iqunye ukube le mthokazi kumele ukuthi acacisele abantu kumele ukuthi acacisele abantu ukuthi nje kubona ukuthi iZimbabwe iqunye ukhuluma lo mthokazi umthokazi lo uyaqunywa kuyeke kuhlala amaNdebele wodwa khona lapho yini ngoba akulazweli kalahlala umhlobo oyi-1 abantu seke sizwe nje abantu bakithi siphonga ukuthatha udumo yezi siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe sihlupheki but i-solution yezimbabwe laphana yi-politics iqembu umizwe lana libuswa ngumuntu ongalunganga lifiswe iqembu lana libuswa iqembu lepolitiki engalunganga so bakithi asiyekeleni ukukhonfuse abantu into e-solution ekhona ezimbabwe lapha yikuthi abantu bavote bakhiphe uhulumeni wekolo okhona akhiphe igovernment lekhona ezanu-PF lizabona zonke izinto ziqonda lokhu silokhu sihwebhana ngeminwe kuthiwa labantu umhlobo othile lo mhlobo othile ayikho into enjalo ngeke kwafaka kwayenzeka alikho izwe okwathiwa lihlala abantu abayi-1 kuphela lebe izwe linjani lona leyo so asikubekeni kucace nje abantu bafuna ukukhonfuse abantu ngento engekho umbuso ongalunganga umbuso kamnangako umbuso ongalunganga manje yonke into ivaliwe kuwe economy uyivale yonke akula tourism eZimbabwe akula amakhumbi avaliwe ngesikhathi sekhona umgqali wakungcono ngoba amakhumbi ayahamba kahle abantu abakhona ukusebenzela besiya hoda izindoro kuma neighboring countries bo South Africa besiya hoda kodwa manje lokhu evalile enenge corona ezimbela ukuthi abantu bengasebenzi kahle ezimbela nokuthi amacembu epolitiki angasebenzi kahle so mina ngifuna ukuchasisa konke umuntu waseZimbabwe isolution ekhona eZimbabwe ukuthi abantu bavote bavotela iqembu abalifunayo ukhishwe izandla ukuphela lokuthi ilizwe liqhunywe phakathi akuyasi into engasebenza leyo yasikhohlweni ngako lokuba
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Melika. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika libikwa seliqansa. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 90,000 abatholakala belegciwane leli ngalanga linye. Kulezigaba ezingamachumi amathathu ezibikwa zisibala loludubo phambilini kwekhefu le Thanksgiving kusasa lapho okulenkulungwane lenkulungwane zabantu ezizahlangana khona zijabulela leli khefu. Ukuhlaziya loludaba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Sisakazi igciwane leli elithulela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kuwomabonakude lakumaphephandaba kanti ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha lalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hhayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibile kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski bephelelana na?
Nxa sikhangela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala-ke kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene ukuthole abantu besihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni ngakho-ke nje labo mthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho-ke sinazelela ukuthi indawo eziningi kakhulu sezibuyele esimeni esasizo sona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakane elithi umuntu onke kagqoke isifonyo kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngiyeke ukugqokisa umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Icala lelunga lebandla leZANU-PF elabotshelwa ukuloba enkundleni yeWhatsApp lisithi umnangagwa kenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa phambili emthethwandaba ophakameyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.